So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlaka 2 Mfufu 2017 ngoChris Gande.
Lo ntungameli Nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Namhlanje sihlangene nge-open forum towards EU summit. Sikhangele kahle ukuthi thina ama-youth awokobulawayo awe-Mid-North lawe-South lawe-Midlands athini nge-summit leyo elandelayo lokuthi ngasihambisa amazwi wethu siwahlanganise sihambise wapi amazwi
abasakhulayo abavela emhlubulweni wemandebeleni lenkabazwe bayahlangana kobulawayo bekhulumisana ngendingeko zabo ezehlukeneyo.
Uthola ukungani iziphathamandla zikahulumende ziyabe zizama ukuthi zi-influence ukuthi i-anti-corruption isebenza njani by issuing threats ukuthi i-anti-corruption iguqule.
Ukulwisana phakathi kwamacele ebandla leZANU-PF amabili abalisa ele team Lacoste lele G40 sekufike emthethwandaba.
Sizalethulela okwenzakale kumidlalo yeCasluga Premier Soccer League ngempela sonto.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo.
Abasakhulayo abavela emhlubulweni wemandebeleni lenkabazwe lamhlanje bahlangene kobulawayo bekhulumisana ngendingeko ezehlukeneyo abalazo baphuma lemicijo abajonge ukuzihlomisa ngayo abaza kuyethula emhlanganweni wesine wenkokheli zamazwe aweAfrika leEurope. Kubika uNompumelelo Moyo.
Abahlanganiso zabasakhulayo eZimbabwe yonke jikelele bebethe gwaqa kobulawayo lapho abavumelane ukuba labo bafuna amathuba angekho ekucatsheni njalo isisekelo sombuso kumele sikutsho lokho. Osakhulayo okhokhela inhlanganiso ye-Youth for Innovation Trust uThando Gwinji uthe bebehlangene behlafuna ngokuthi yini abayifunayo ngomhlangano ozayo.
Namhlanje sihlangene nge-open forum towards EU summit. Sikhangele kahle ukuthi thina ama-youth awokobulawayo awe-Mid-North lawe-South lawe-Midlands athini nge-summit leyo elandelayo lokuthi ngasihambisa amazwi wethu siwahlanganise sihambise wapi amazwi.
Ethi baphume le micijo embalwa njalo bakhangelele ukuba ihlonitshwe ebonga ukuba labo njengabasakhulayo i-summit ibakhumbule.
Saphuma lama-solution ambalwa ukuthi yikuyini kahle okungenziwa yinkokheli zethu ukuthi zipromote zi-investe kuma-youth. Okube mqoka yokuthi kwakhathesi sebevele bathi i-summit le i-team yayo i-youth and ukuthi i-team yayo i-youth lokuthi lathi loba silapha kobulawayo silakho ukuhambisa amazwi ethu ayekhulunywa ngale phambili.
Omunye njalo osakhulayo uTawanda Mugoma yena usola umphathi ntambo wabasakhulayo eZimbabwe ethi kameli indinyeko zabo.
Uminister ukhona kathesi asomuyouth. Thina isifiso sethu ukuthi sibe lo minister ongumuntu omutsha, umuntu ophila lathi, umuntu ohlala lathi, umuntu osizwisisayo, umuntu olingana lathi njengabantu abatsha.
Evumelana lomkoma uThabo Atadube uthe kuhle ukuba amazwe omhlaba asekubone kuqakathekile ukuba baxoxisane ngendaba zabasakhulayo.
Kuyangithokozisa ukubana inhlanganiso ye-European Union njalo lenhlanganiso ye-African Union kulo mnyaka behlangana njengama-continents bakubone kuqakathekile ukubana isummit yabo ikhangele mayelana ngabantu abatsha ukuthi how do they invest ebantwini abatsha.
Abasakhulayo baqhubeka bencindezelwa eZimbabwe lapho omunye wemihlangano yokudinga imibono yabo umiswe ngamapholisa eMathebeleland North eMguza. Umqoqi womhlangano lo omisiweyo unkosikazi Abigail Mubambi uthi kubenzima kodwa bagcine bezohlangana lobulawayo ukuze imibono yabo layo ihlanganiswe leyabanye.
Kulusizi ukuthi emathebeleni ndinothi umhlangano wawumele emathebeleni nothi ewebubi wasuka wablokwa ngamapholisa ngesizathu abangasitholanga ngitsho lanamhlanje bathe bona hayi siyabloka sizaphela sidinge isizathu.
Abasakhulayo beZimbabwe bathe kunzima ukuphila ezweni ngoba amathuba akhona aphiwa abasekela ibandla elibusayo kuphela okwenza iningi labo lisalele emuva. Umhlangano lo wandulela lo ozaqhutshwa ngaphansi kwendikimba ethi Investing in Youth eAbidjan kwele Ivory Coast ngeviki ezayo lapho abasakhulayo abakhangelele ukuhlanganisa imibono bejonge ukuyisa emhlanganweni omkhulu olesihloko esithi Africa Union, European Union, Youth Black Initiative wenkokheli zamazwe ase-Africa le-European Union. Ngimele iStudio 7 woBulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Ukulwisana phakathi kwamacele ebandla leZANU-PF amabili abalisayo le-Team Lacoste lele-G40 sokufike emthethwandaba. Umsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa yena obikwa ekhokela icele le-Team Lacoste umangalele umphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo esithi ungcolise igama lakhe ngokutshela amalunga ezanu-PF Politburo ukuthi wabamba owake waba intatheli izindaba ngamandla umnumzana Godfrey Majonga ukuthi ayeqe ngefastela ngo-1987 ngemva kokuba emthole elentombi yakhe kwesinye istezi ku-second floor eHarare. Ngenxa yalokho uMajonga ubikwa walimala lanamhla lokhu uhamba nge-wheelchair kutsho uMoyo yena okucele elilwisanale likamnangagwa ele-G40. Kodwa emaphepheni awakweze emthethwandaba ngolwesine umnangagwa ukulandule lokhu njalo uthe uMoyo kumele amhlawule izigidi ezintathu zamadola i-$3 million ngoba engcolise igama lakhe emphakathini. Ngakolunye uhlangothi uMoyo ubhekane njalo lecala ake walibotshelwa elokuchaphaza imali yeZimdev. Kodwa umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko yena okucele linye loMoyo usole ikomishini ebona ngokulwisana lobuhuquluzi iZimbabwe Anti-Corruption Commission ngokubophisa uMoyo esithi isetshenziswa izitha zakhe kuZANU-PF. Ekhuluma ngempela viki uMphoko usole njalo ikomishini le esithi laye iyamcwayisisa ngendaba ze-corruption. Wengeze wathi kumele ikomishini le idilizwe. Sixhume umqondisi wenhlanganiso yamagqwetha abameli umnumzana Tinei Mokwewa.
Asazi ukuthi ubaba uMgabe ngangenela yini endabeni le ngoba iZimbabwe Anti-Corruption Commission neinye yama-commission afawundwe yisekelo sombuso okumele ukuthi ibe le-independence. But independence yabo kusho ukuthi abamelanga batshelwe ngumuntu onjengomongameli ukuthi basebenze njani kumbe omunye osebenzela uhulumende. Kodwa ama-statements esiyabona esekhitshwe yisiphathamandla esikhulu esingubaba uMphoko lapho ethi iZimbabwe Anti-Corruption Commission kumele i-reconstitute uthola okungani iziphathamandla zikahulumende ziyabe zizama ukuthi zi-influence ukuthi i-anti-corruption isebenza njani by issuing threats okuthi i-anti-corruption iguqule.
Umphoko ukuvezile ukuthi laye uyacutshungulwa iZimbabwe Anti-Corruption Commission. Singabona na laye edonselwa emthethwandaba njengobaba uMoyo.
Ukule nto ethiwa yi-presidential immunity. I-presidential immunity uthola ukuthi ama-presidents kumbe abantu abaphezulu abangeke babizwe ngumthethwandaba kumbe babanjwe belamacala ngesikhathi lapho besehofisini unless u-president engaremove that immunity.
Umnumzana Jonathan Moyo setonselwe njalo emthethwandaba ngumnumzana Emerson Mnangagwa esithi wangcolisa igama lakhe kudaba lukamajonga. Ubona izala nkomoni kulolu daba?
Unfortunately, angeke ngakomenti ukuthi i-court izakubona njani. But engikubonayo ukuthi isizwe saseZimbabwe sesithathwa sidlaliswa amatope lama-court esetshenziswa ukudlala amatope kumbe iimpi zabo zezanu-PF.
Umnumzana Tinei Mukwewa ngumqondisi wenhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu i-Abameli.
Isikhulumeli senhlanganiso ekhuthaza umbuso okhululekileyo eTajamo kaSesijikile umnumzana Promise Mkhwananzi usethiye isikhundla sakhe kancane esithi usamele ageze igama lakhe kudaba lokuchaphaza imali yalenhlanganiso aletheswayo. Kulesi zalani seZimbabwe unkosikazi Fadziso Doyce Jenner ohlala ngapha kwele Melika obikwa enguye kade ephathisa lenhlanganiso ngoncedo lwemali othi imali ibichaphazwa. Umkhwananzi ubeqale wathi ubethandana loJenner yena olandule lokho esithi ngamanga kaMkhwananzi kodwa wathi umkhwananzi yena wathi usesuka esikhundleni okwesikhatshana ukuze azigeze kuqala. Lokhu kwenzakala ngesikhathi linhlanganiso iphakathi kohlelo lokutshengisela isola ukusilela kwemali lokungamiki kuhle komnotho welizwe. Inhlanganiso ezilwela ilungelo likaZulu lezikhuthaza umbuso okhululekileyo zihlezi zisetheswa icala lokuchaphaza imali evela kwabaziphathisayo. Sixoxe lengcwethi kwezombusazo womnumzana Zenzele Ndebele ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
I think some of this card too sometimes we have allegations and allow with the internal needs.
Kodwa nxa sikhangele wona umumo okhona elizweni kahle kahle kuyini okungenziwa ukuze abantu bengagcine besebenzisa imali bechaphaza imali ngesikhathi lesi khona belwisana lo mbuso okhululekile?
I think kumele kube nokuzimisela ukuthi abantu bangathi bazimisele ukuthi belwele amalungelo obuntu kube khonoko. Kumele abantu njalo bengabi yihwaba ngoba I think kwesinye isikhathi sisuka yona le izane esiyisayo sisuka sihawukele njalo ukuthi abantu bezane bahamba imoto ezinkulu balezindlu ezinkulu lathi besezama ukuthi sikompite labo ukuthi lami ngibonakala ngihamba i-Mercedes Benz kumbe inkalakati emoto lamaviri ayi-6 lami ngikhanya ngihamba imoto egqabula iviri emuva lami kukhanya ngihlala endlini enkulu. So the more abantu bezama ukulwisa izano the more befana nalezano. Okuyinto I think abantu abamele bekulandelele ukuthi i-system le eyokugwelegwele lobuhwaba eyalethwa izano singena la ebantwini especially amainhlanganiso lezi ezingane zilwela amalungelo oluntu. So abantu kungamele bezinika amakhoda bebone ukuthi nabe sincedisa abantu langempela bayancedisa imali banceda abantu imali abayitholayo iyagcina ifikile ebantwini bona abathe
izafika kibo. Alo ke ngumnumzana Zenzele Ndebele ingcwethi ecubungula izombusazo ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
UZulu weMelika usosizini namuhla kulandela ukufa kwabantu abangamachumi phose ayisithupha abadutshulwe ngomunye owesilisa omhlophe edolobheni leLas Vegas eNevada ebusuku izolo. Abantu laba bebesegigini lomhlabeleli weCountry uJason Aldean. Amapolisa athi emini namhla ebesebale izidumbu ezingamachumi amahlano lasishiyagalombili. Njalo kulabantu abalimeleyo abedlula amakhulu amahlanu i-500. athi njalo inani labafi lilakho ukuqansa. Asenelisanga ukuzwa ukuthi zikhona na izizalwane zeZimbabwe ezingaba zifele kulesi sehlakalo kumbe zilimele. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump wethule amazwi enduduzo waphinda njalo wasola kakhulu isehlakalo lesi. Umbulali lo ogama lakhe nguSteven Paddock utholakale efile ehoteleni adubule abantu laba ekiyo. Lokhu ngokwakuqala ukuthi kufe abantu abaningi kangaka kusehlakalo sinye esokudutshulwa kwabantu eMelika i-mass shooting ngesiNgisi. Ukudutshulwa kwabantu mahlayana kuyinsakavukela eMelika ngoba kulula kakhulu ukuthenga umbhobho. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Dan Moyo ongumgcini sihlalo njalo we-MDCT.
Into ebuhlungu kakhulu le evelele isigaba seLas Vegas, imithandazo yethu isehlobeni zalabo abalahlekelwe ngama-family members labangane babo ngendlela ebuhlungu kakhulu. Uyazi abantu bebezijabulele bekukhonsethi and then uthole ukuthi umuntu ovele ulwe nhlupho zakhe ekhanda ezimenze wathola kufanele ukubana ma ebele ngqondo yokuthi azibulale kungangcono afele abanye abantu. Konke lokhu nje kulida to i-conversation ebikhona nje la esikhathini esiningi iKhongolose sihlule ukuthi icazulule indaba ye-gun control, ngoba kukhona abantu ngempela okungafuzanga babe layo ilayisensi yokuthi baphathe umbhobho, ngoba imibhobho le sesiyibone ibulala abantu aba-innocent abaningi kakhulu. And esikhathini esiningi umbulali usuka laye athatha impilo yakhe kukhombisa ukubana umuntu ovele ele problem engqondweni owenza into efana naleyo. So hayi, into ebuhlungu kakhulu mnumzana ayenzakeleyo le eLas Vegas.
Ngokubona kwakho singabona yini ama-Republicans lama-Democrats ebuya ndawonye ebambisana elungisisa imithetho ephathelane lokuthengwa kwemibhobho?
Into ekhona yikuthi kukhona lento ku-constitution ye-United States abathi i-amendment, i-second amendment, ethi yona abantu balelungelo lokuthwala imibhobho noma nje ukuthi babe le mibhobho emizini yabo. Okukhona ukuthi Obama esase ngu-president wazama sibili kakhulu ukuthi athi masikhangeliseseni indlela okulayisenswa ngayo abantu abanikezwe isivumo sokuthi bathwale imibhobho, ngoba kulabanye ezingaphelelanga kahle emakhanda ko abantu abalama-criminal record okumele vele bengavunyelwa ukuthi bathwale imibhobho. Ama-Republican uthole ukuthi ibhesi yabo abaningi bakhona yilabo abantu vele abajwayele ukuthi vele bala imibhobho emizini yabo, and yibona abaresista kakhulu besebenzisa yona i-second amendment ukubana babe levulungelo lokuthi bathwale imibhobho. Kodwa sesibone esikhathini esiningi imibhobho le isetshenziswa ekubulaleni abantu aba-innocent.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika.
Esingakangeni esigabeni esilandelayo, wothi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Amapolisa kwele Kenya abikwayethele abantu ngentuthu ehitshayo i-tear gas esikolweni salelo lizwe iNairobi kanye lasedolobheni leKisumu. Abantu laba bebetshengisela befuna iziphathamandla ezibona ngokhetho zixotshe umsebenzi ngokuphazamisa ukhetho lukamongameli olusanda kwenziwa lamhlanje.
Undoda ogwaze wabulala abesifazane ababili edolobheni leMarseille kwele France ngesonto ubikwa eke wabotshwa ngolwesihlanu, kodwa wakhululwa sokuswelakale ubufakazi besicala akade eletheswa. Uthe esekhululwe kulapho avuke ugova wagwaza abesifazane labo esilindweni sezitimela andibana dutshulwe ngamapholisa.
Izakhamizi zeBrunaberg seziveze ukudana okukhulu ngenxa yokusilela kwemithi, igazi kanye lemitshina eqakathekileyo esibhedlela seBrunaberg. Kubika uNompumelelo Moyo.
Inengi lezibhedlela emaphandleni eZimbabwe zibhekane lokusilela kwemithi, odokotela njalo lemitshina eminingi eqakathekileyo ayikho, kuthi eminye seyafa. Omongikazi labodokotela bayasilela njalo lezigulane zihamba imango emide. IBrunaberg isezansi eMandebeleni esigabeni seMangwe, layo ihlaselwe izindubo ezifanayo, osekuchiye ilungelo labantu lezempilakahle elikhona njalo kusisekelo sombuso esitsha lephuliwe kungendaba zamuntu, njalo lomphathi ntambo wezempilakahle uthule ngalolu daba. Unkosikazi Jerita Dube uthe isibhedlela sabo sesisidala njalo akulalutho abalutholayo lo manje odokotela bekhona.
Okwakuqala silesibhedlela iBrunaberg esibhedlela esidala ekade kuyisona abantu bonke bethembele kuso, kodwa kathesi akusela lutho oluncedayo. Imithi kayikho esibhedlela, amadokotela wona akhona kodwa imithi kayikho esibhedlela.
Ethi bahlawuliswa amadola amahlanu kodwa abaphiwa lutho, njalo iningi labantu abasaluboni usizo lokuya kuso.
I-drip iyathengwa, igazi liyathengwa, sometimes ulithenga uliswele ngemali futhi eziphezulu ukuthi abantu aba-afford ukubhadala lezo mali.
Unkosikazi Phathekile Moyo uthe kuba nzima basuka esanzuki besiyadinga odokotela eBrunaberg, njalo balodubo ngoba iningi lezisebenzi esibhedlela abazwa ulimi abalukhulumayo. Ethi isikhathi esinengi bayazithengela amaphilisi njalo bahamba amakhilomitha adlula ichumi.
Amaphilisi asiyathenga, akula madokotela, lemitshina akulo kuhlola abantu, abantu zakuthi abaya kobulawayo sebehambe kobulawayo uncedo lwakhona kalukho. Njalo kuyahlupha laphana esibhedlela uMetrol asuwo wangaphi wasesiNdebeleni.
Evumelana lonkosikazi Moyo, uOpha Sibanda uthe impilo isiligugu kulezi insuku ngoba abantu sebebulawa yimikhuhlane eyelaphekayo ngoba bayabe beswele imithi lokwelatshwa kahle esibhedlela.
Umuntu uyagula afe ngomkhuhlanyana nje ongatsho lutho engelakhe esibhedlela afanele ayithole. Umuntu ungafika esibhedlela laphana awulamali, abantu bekhaya phela kabalamali, vele abasebenzi akulamali. Ufika esibhedlela uyagula, ugulela ukufa, kawukhangelwa, toilet imali phambili. Ukubhalisa nje ibizo lakho ukuthi ungene esibhedlela ubhalisa ngemali. Usungenile laphana ukuthi ukhangelwe, ukhangelwa ngemali. Everything oyisebenzisa khona pha bakuprescribela nje kuphela, wena uhambe usiyathenga.
Olwela amalungelo oluntu uMnumzana Thomas Sithole uthi lokhu kutshengisa ukuwa komnotho welizwe kanye lokuswelakala kwemali elizweni, kodwa akuphathi kahle isizwe uma kukhangelwa uhambo lukamongameli esiya eUnga kuviki edlule, kukanti ezibhedlela akulamithi lemitshina eqakathekileyo.
Lokhu kutshengisa ukuthi umkhonomi impela usebunzimeni, isimo esesikiso yiso sena sana esika-2008. Kodwa futhi kubuye kusidanise ukuthi ngesikhathi ilizwe kanzima kangaka sibonile uhulumende echaphaza imali enikeza umongameli karakatha izigidi zezigidi zemali ehamba lemuli labangani bakhe besiya eNew York kusummit United Nations, besikhayela ukuthi ngabe imali leyo yiyothenge imithi le ngekho esibhedlela.
IZimbabwe iphakathi kobunzima bokusilela kwemali yakwamanye amazwe eyiyo engathenga imithi kwamanye amazwe ngoba ilizwe alisaziphekeli imithi. Umongameli engagula uya kwamanye amazwe ukuyadinga usizo, kuthi iningi labantu alisafinyeleli ukuthola impilakahle kuzibhedlela ezisezweni. Ngimele iStudio 7 iseBrunaberg, nginguNompumelelo Moyo.
Uhulumende wethusela ukuthi uzabopha kumbe ajeze wonke umuntu ozafunyanwa eloba amazwi athi ngathuthuzela ukuthi uZulu amhlamukele loba ukubangela ingxabangxoza enkundleni zokuzilibazisa ezebulenjini ezifana leFacebook, iTwitter lezinye. Uhulumende akephuli umthetho na noma ilungelo loluntu. Tiyani indlebe lizizwele ezizalethulelwa khona kusasa.
izizalwane zeZimbabwe zithi kumele amabandla akumanyano we-MDC Alliance aqhubeke ephakathi kwawo, hatshi lokho sekusenziwa ngamanye amalunga ebandla le-PDP asesithi kawazange avume ukuthi kungenwe kumanyano lo. Ake sizwe imbono kamnumzana Fortune Mlalazi webandla le-PDP elo mnumzana Ephraim Magujwa bexoxa lo Gibbs Dube.
Esikufunayo ukuthi kakubizwe i-People's Convention ezahlala wonke umuntu abe khona, idale elise and transparent elizakhangela izinhlupho esilazo lokuthi coalition yethu esifunayo i-coalition ibani, igama le-coalition lizabe liyini, uhulumende uzabunjwa kanjani, ngoba uqakathekileyo ukuthi lingayengana lithi liyenza i-alliance khathesi iyehluleke ukuthi yenze uhulumende, liyabe lingenzanga lutho. Njalo lama-issues afuna ukuadreswa yiwaphi? Into esingayifuneka ukuthi wena Dube uma ungavumelani lalokho okukhulunywa yi-MDC Alliance bese ubizwa ukuthi uyiribheli, uliNdebele, ungumthwakazi, uyilokhu lalokhu ubizwe ngamagama, yikho esikwalayo khonoko. Sithi akusoze kwenzakala i-coalition. I-coalition must unite the people, not divide the people. Le i-alliance ekathwangira isibuye yafeda yadivide abantu.
Yebamba, khonapho-ke sibone sesilobaba u-Ephraim ecingweni lapha.
Ngibona kudalwa ngabantu abafuna ukuba baphathe nje bebe semandleni bebe sephalamende besihlale ezikhundleni. Akukho ebantwini phansi. Abantu bongwathathanda ukubheka mhlawumbe uma ukhuluma ngento efana ne-alliance, yinto abayifunayo ngoba bafuna into enomphumela ozasisiza uZulu, hayi into ezosiza indlazana labantu kumbe ezosiza umuntu othile nefamily yakhe. So ungabheka abantu abakhuluma lezo zinto ukuthi i-alliance idala ukuhlukana. Ngabantu ababhekele izikhundla zabo, ngabantu abafuna ukuvikela izikhundla zabo, ababhekelanga nje ukuthi ilizwe liphambili.
Ngokusho ngani khonokho?
Ngikusho ngoba ungathiwabheka kulendlazana labantu elinye elithi kuqale nje i-alliance baqala ukuba nokuxokozela okuthile phakathi.
Leyo-ke imbono kamnumzana Ephraim Magujwa. Lo mnumzana Fortune Mlalazi webandla le-PDP bebexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today oluphuma ku-VOA Ndebele Facebook.
Livuke upova iqembu le-Highlanders labhuqa ele-Chickenini ngesonto kumdlalo we-Kasilaga Premier Soccer League. Kuvika uJoseph Njanji.
Iqembu le-Highlanders lize lanqoba ngemva kwesikhathi eside liqhuba nzima kusigaba se-Castle Premier Soccer League lapho libhaxabula ele-Chickenini ngefokanyanga esonto. Limpumela ibingalindelwanga ngabalandeli bomdlalo wenguqu abaningi, njalo umqeqeshi waleli qembu i-Roll Abbey uthi kuyisifiso sakhe ukuba isikhathi sokuhlala bekhala ezimathonsi sibe sesedlule.
I hope this game what we win today is the bad luck is off of our team.
Ngilethemba ngokunqoba kwethu sihleze esula umnyama. Ngibatshelile abafana namhla ukuthi asenelise ukunqoba noma yiphi inkezo. Ngibatshele ukuthi sokumele omunye nomunye ezidlalele ngoba umnyaka usiyaphela, ama-contracts ayaphela. Ngakho sokuzamele bezihle bedlale kuhle, omunye nomunye ezidlalele ukubana benelise njalo ukuthi benikwe elinye ithuba lokudlalela i-Highlanders ngomnyaka olandelayo.
Iqembu le-Highlanders likhuphuke lahlala endaweni yeshiyagalombili lilemiklomelo engamashumi amathathu lesikhombisa. Kuthi ukunqotshwa kwele-Chickenini kutsho ukuba selitshiwe ngemiklomelo emihlanu liqembu elihlezi phezu kwengalane le-Dynamos. Iqembu le-Dynamos lilemiklomelo engamashumi amahlanu lesithupha, njalo linqobe le-Harare City nge-2-1 ngesonto. Endaweni yesibili kuleqembu le-Nkezi Platinum elilemiklomelo engamashumi amahlanu lantathu okulinani eliphethwe liqembu le-FC Platinum. Ngaphansi kwengalane ikhuba liyala lokhu litshona kuqembu lebantu Rovers, lona elinqotshwe nge-3-1 ngelishapani mine ngesonto. Kodwa njengoba kusasele imidlalo eyisikhombisa uba imidlalo iyefika emaphethelweni, lalo libalelwa kumaqembu alakho ukusinda ekugunyulweni. Amaqembu ahlezi emsileni wengalane ngemva kwemidlalo evikile amajumi amabili lesikhombisa, ngabalisa elecholocho, elewange kanye lelishapani mine.
Siyabonga Joseph Njanji, silugqiba ke lapha uhlelo lwethu. Igama uChris Gande lelali
lo ntungamili Nkomo. Salani ku Studio 7 Live Talk lapho isikhangela khona ukulwisana okukuzana PF.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.